Umhlangano lo ubuye ehlukile kweminye eyenziwe yile ikhomishini kobulawayo laseLupane ngoba ungazange omiswe kodwa uZulu wenkabazwe laye uveze ukufuthelana ngezehlakalo zombhuqazo weGugurahundi ukuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho luka-2008 ukudilizelwa izindlu imisebenzi yenkohlakalo egcwele zonke indawo umbuso webutho kanye lokuswelakala kwemisebenzi ngabasakhulayo. Umhlangano lo ungenwe ngabengatsha zikahulumende, izinduna, abamela izisebenzi, abasakhulayo, abesifazane, abalwa impi yenkululeko, abafundisi, kanye lamabandla ezombusazwe. Iningi kulumhlangano belikhala ngokuthi inkokheli zomdabu okugoqela izinduna labo sobhuku yibo abadala ingxabano lokungezwani phakathi kweziqinti ngenxa yokubandlulula abantu kulandelwa ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Umnumzana Martin Ngwenya isakhamuzi saseGweru ngomunye ophe umbono wakhe kulumhlangano.
Ukuthaya inja sifihla umphina kusizi ngoba induna zonezi eziphakathi kwethu yizo ezidala ukuxabana phakathi kwezigaba zethu. Induna sezakhohlwa umlando wazo ukukhangela ukuthi kulokuthula phakathi kwabantu. Kodwa izwe esezidala inzondano ngokwenza umsebenzi wazo ngepolitiki.
Umnumzana Silas Dube laye oyisakhamuzi seGweru uthi ikhomishini idlalisa isikhathi ngoba abantu abayibumbayo yibo abaphatheka kumbhuqazo weGugurahundi ngakho ke abasoze bavume ukuthi balamacala.
Bona ngani into le akusoze kuphumele lutho. Ngoba abantu abaphambili kwendaba lezi yiba abantu badala amachaza lapho so kabasoze bavumele ukuthi baphume egciyeni ukuthi babulala abantu barepha abantu bathise izinto zabantu bantshontshe iinkomo zabantu konke lokho vele bayakwazi ukuthi kumele basibhadale nxa bengaphume egciyeni so ngibona ngani hayi sidlalisa isikhathi njengokuthi wonke abantu laba bebaphindile anti yabona ngabantu abadala amacala angkhona.
Udube uthi isikhathi likhomishini eqale ukusebenza ngayo asiqondanga ngoba kusobala ukuthi bazama ukuzisondeza duze labantu ngenxa yokhetho.
Mbona ngani lapho babhayizwa ngoba anti yabona lapha sesiya kuma-elections abantu bacabukile kakhulu. Mbona ngani ukuzama ukuthi babuyisa abantu eduzeni lawo uyenzela ukuthi bavotelwe baphenduke ehofisini kodwa I'm sorry ngoba amaZimbabweni sehlakaniphile sisebekwazi walowo what they want anjabona so amboni ukuthi into le yayenziwa ngesikhathi kade kumele ukuthi kubekho kwayenziwa kudala into le. And the money, it looks in inclusion. Abantama, ama churches. Kumele babe khona. Abantu ama civic society. Kumele babe khona. I will not interlay. Kuyala mapepetreza spambini. Singachie church emuva kwinto leyi akusinqile.
Unkosikazi Runyara Rochilenje omele inhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance uthi izabelo zombili zeMathebeleland azitholanga amathuba okukhuluma njengalokhu okwenzakale enkabazwe.
Umcabango wami about ama NPRC meetings adenzala ukuthi region ye southern region of Zimbabwe, which includes Bulawayo, Matabeleland North and South, has been disadvantaged in this process. Ngoba abantu abatholanga isikhathi ithuba like ama communities abatholanga ithuba lokuthi khona isifiso zabo lembono yabo izwakale because bekulabantu ade bebakhulumela bona. So I think i commission le kufanele ibe lesikhathi ikuthathe kunalokhu ikucabangisise ukuthi bengathola njani imicabango yabantu abasemathebeleleni North, South leBulawayo ukuthi ingene nxa sobe saku strategy planning yabo abakhuluma ngayo. I don't think ukuthi okhona izaba yiprocess yaba inclusive ngoba imicabango yabantu abaya ku Southern region of Zimbabwe ayizange ibe njani, ayizange izwa kahle.
Ureverend Alec Lim Chikachika uthi uhlelo lolu belungaba luhle kodwa uthi ukubunjwa kwekhomishini kwaphosiseka kusukela ekuqaleni ngokufaka abantu bomhlaba bulo owodwa.
Kungaba luhlelo oluhle nxa kuyikuthi indlela ezingasetshenziswa ukuthi baqhube umsebenzi wabo kungaba luhlelo oluhle olungaletha ukuthula phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa okukhangelelweyo ukuthi i-commission leyo eqhuba loluhlelo mhlawumbe ukubunjwa kwayo ekuqaleni singathi phose kwaphosiseka indlela eyabunjwa ngayo ngokubana kumele le commission iphathe ithathe inxa zonke ze society esiphila phakathi kwayo ukuthi kungaba mhlawumbe abamabandla eze inkolelo yesiKristu.
Umhlangano wasenkabazwe lo uqhutshwe ngendlela ebilokuzwana phakathi kwabantu abazimisele ukuthi bazahlala lize litshone ilanga bethi abafuni kujahwa ukulandisa ubuhlungu beminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.